kona ngale uyabe siya okuthiwa ikumaketha ilizwe uyabe sali market ilizwe lakhe ukuthi njoba eqhuba ivangeli lakhe lelithi Zimbabwe is open for business uyabe nitshengisa osomabhizimisi ukuthi Zimbabwe ivulekile abafuna ukubuya bezo investa kuleli lizwe bezosebenza kuleli lizwe bathole izimali bakhulise lelizwe lethu ubatshela ukuthi amasango avulekile ngokunjalo kumongameli ke uphezulu komsebenzi njobe khona ngale nje siyazi ukuthi ekuhambeni kwakhe konke kade ehamba ubehamba ekushumayela ivangeli lakhe lokuthi Zimbabwe is open for business and for sure Zimbabwe is open for business so ngako ke labantu amazwe ayengadlelane lathi uyacela umongameli ukuthi kabuye lawo azosebenza kuleli lizwe sisebenzeni sonkeni sivuselele umnotho welizwe yili ivangeli elikhutshwa ngumongameli ujayele ukuthi engaphuma enjalo ahambe ngemva kokhonoko belandele abanye sikubonile lokho kusenzakala ngezikhathi even ehambe wafika kokubo Russia ngale amazwe wonke lanathi waboda ukuthi kungabanjalo kwezokuphendula amaqula amanye ebuya esedinga ukuthi lawo azoinvesta khonapha ekhaya yiko okwenzakalayo engileqinisa ukuthi kade silakho kuzafanana uzabuya lakho elokunye akutholileyo ngokumaketha ilizwe lakho.
Abanye babagawule bathi uMnangagwa uvame ukuya emhlanganweni enje azama ukuhuga aba etshali bezimali njalo aphenduke elizweni esithi uphumelele kodwa kungabi lalutho oluphumayo kungabi labatshali bezimali abaza eZimbabwe.
Abantu abakhuluma lokho ngabantu abalenzondo nje kuphela kumbe yithi abantu be-opposition abathi bona umongameli uhlale buye ephethe izandla elekisa izandla ayisoqiniso le sikubonile khonoko onke la ma-investors amanye abuyile elizweni avela kumazwe atshiyeneyo la abuya ngemva kokuthi umongameli esehambe wabhoda kwezinye emazweni nalawo wabanxusa ukuthi babuye bazo investa lapha ekhaya ngokunjalo ezikhathini eziningi ubuya ephethe ngileqiniso lakathesi uzabuya ephethe njalo bazamlandela abanye ngemva kokuthi sekukhulumisane labo ukuthi hayi buya nini eZimbabwe lizo investa abalokuthakazelela lokho bazalandela yikho kukhona inkomo hatshi hayi lokho abanye kunye ukukhulunywa ngabanye abantu asebekhuluma kwabo kwenzondo leyo lokwabo nje okokuthi bona bafisa ukuthi ngabe uhulumende uyehlulekiswa lokwehlulekisa uhulumende njengama-sanctions nala esanikwa amazwe nala angasithakazeleliyo yikho kuphela nkomo okukhona.